Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Kati indaba uhulumende ethanda ukuqambamanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $80, indaba zokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqatshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebhe endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama shutdowns esisike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50, ababalisa bona abakhwezelwe ngamachumi ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisitshiya kalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hatshi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October. Sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS siyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS, imali yethu bayibisela khatshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungazuyikhweza ibe yimalini ivele kayisebenzi, ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo, yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kati indaba uhulumende ethanda ukuqambamanga, akhulumindwa ngayisiyaza yenza nxa uhulumende nikeza ababalisi $80 indaba sokukhulunywa ngeRTGS njalo $80 iyini ekusebenzeni kukambalisi nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa teaching allowance i-teaching iyadinga i-allowance i-teaching idinga isalari i-1260 not hatshi okuyi-allowance kokusilulaza okuyi-allowance zasebenza ibaleli nzima okuyi-allowance kokusimbuluzela ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo yokufundisa yikho abakuholelayo.
Yebo liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekutshilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama-$500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona omavima beyithatha beze bethathele lamapentsheniya abantu abaholi imali yomhlala phansi bahamba omavima beyithatha khonapha nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Ikhonsisithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Uthi ikansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo seSalimugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lo muntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela ekhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibile ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele kufakwe i-response mechanism, kufakwe i-surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction. Kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephwa amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundwe sesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyanqomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi, kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela wezemvelo.
Ye kusigaba esinjengabo khwekhwe labo khaloma, ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja, yibo kukhanya njengokutsho kwama report ngabantu abagebhayo. Ende sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe, saka sabona ngomunye umnyaka ukuthi abagebhe ngaphansi kwenjanje, ukuhamba khona injanje yesitimela, singathola ukuthi langaphansi komgwaqo nje sebagebha phela. Bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona ukuthi akule golide la uyangena langaphansi kwendlu yakho nje, asangangena abalandaba as long ukuyibona bezathola imali. Yingozi eyenziwa ngabantu ogweja, okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho, kuyaqiniswa i-law enforcement, ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni. Soko kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu, ngoba ukuthi bekumele ukuthi ngaba amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo, ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho. Kodwa ke ngenxa yokuthi kwesesikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe, asesibona sokuvela ingozi nanku, futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uzo sokudilikela la udilikele, ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amagorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni, yikho esingenqabela khona. Then lakhona okho abakufakileyo kube lama surveillance, kubonakala lapho kwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo, into ezinjengazana lezo. So kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezile indlu etholakala isidilikela aba okorogo ejabegebhe ngaphansi kwayo.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na?
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama-businesses, they listened to what uJulius Malema le-EFF advised them to do, ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe. And kwenzakele, sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo. And as thina esikutshoyo ukuthi EFF ayisiyo nto yeSouth Africa kuphela, yinto yeAfrika jikelele. Kule EFF eZimbabwe, kule EFF eMalawi, le EFF eLesotho, kule EFF eSwaziland, le EFF eNamibia, kule EFF eLiberia, le EFF eMalawi, kule EFF indawo yonke nje. So hayi, silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzen eSouth Africa. Si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe, ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo. Ubona ungani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo?
Ye, isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana, njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kubodaless Africa. Thina ama-problems awe-Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa. Utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe, ngoba yebo ye igetsi alikho, imsebenzi ayikho, and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esisike sawabona eZimbabwe, ngama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces, ama parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa ukutshintsha impilo zabo, lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele, ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So sokungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho, kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police, ukuze bebekwazi ukuthi sizame kingashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice are heard, ukuthi i-conversation le government izwakale.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alithumi 10,000 tons. Lokhu kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMahachula kobulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade echitheka emoteni enkulu, i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya kobulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ndi jani wa sagazi kitu. Yoni ndaba ya Zimbabwe ya ma elections ya tita di. Mwabi ndi nade yutuwa unfortune charumbira sigi apumi siti mnanga kuru chamisa ngabantu banyi. Ama zezuru bonke, kumelebe wambi sana mbusu. Madota. Tila ngape matebensa, kutuloke sichana makanda siti yesu nukukipi zanu kati mnanga kuru chamisa. Balala bonke ma hoteli, ngare ngapa na lweliche loke lichana makanda siti zanu sa ekipa zanu sa ekipa. Hula sasane puma yula. Abantu wandungu abantu. Lapa kuzoro pati na kuphela ukuthi kuzokwayisa abantu bakhiba ngapha ama-tablet ukuthatha umhlaba ukuquduza yonke inoto engapha kithi ama-tablet. Hayi, laba nasabathembi nobabili mina ngakho chamisa abathembakalanga laba abantu impela. Hayi, ngibonani bazodlala ngabantu bakithi ama-tablet labo ngoba vele imsebe into yonke seZimbabwe iphethe yibantu beMpumalanga. So bakwathi as long yonke into bayiphethe bona, hayi vele bazaphila mnandi. So mina mbonani iplan iMRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, sishiyela umhlobo lo hodwa lo ngoba vele sithule izimo umhlobo lo. Hayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP, phambili MRP 2023. Sivote ni MRP, councillors ya ma MP, ya ma mea kwenye kume mtuagazi. Izapu ya yafa kutala saibonu utienzani.
Chikyo 7, vola njani, njani mtuagazi wa mshi. Hayamuna kwa lezani ya kile, lawanga nubakizi duna le, lawama church leaders, lawa, hawa nigizi mota, nezi maji. Vero kiwe ropo abantu nge uti zani ya kikulijisi. Hawa votela ni wana voto, tinamai sisi. Njia wandu wabacha, sifuno uchamani. Sizo 43CCC. Katele nga matre kuleza wazi lize. Ese sifuno uchamani. Mka wazi wafele mbusu eni. Wafula limpilo za wandu wabacha yo ezi ningakulu. Kisemu la ena roko na mani. Nyabonga okuluma wangu dao 263. Umasenga.
Sanbonani, sanbonani ku Studio 7 okuluma wangu chayi moyo. Mbuli sabasagazi. Bonga basiletele indaba ezinhle indaba zeqiniso mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ezampf ukuthi ayazi na imali yase Zimbabwe imali yayile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe lalinjani ngesikhathi leso ngoba manje basikhiphela ama billion lama trillion ukwehluleka kwezampf hayi siyacela ukuthi beke benzo kungcono
Studio 7 siyabonga abantu siyabonga indaba elisikhuphela zona ezifihlakeleyo akula msakazo ozikhuphayo khona lapha eAfrika ezinjengalezo ezikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela leli bandla lezana uyaba nenhloni ngoba uma bezabaveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo busela ababenzayo singabaya ngakunje imigwaqo ibolile akula manzi akula gethi bazidlela bodwa imali balenkalakatha zamasolo ezindlini zabo bale mgodi bagejelwa amafoni likuveze ayikuvezi Al Jazeera landiphindele baveze bekhuluma ba siyabonga kakhulu siyazi ukuthi lizo senzeka
sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo hayi mina nginesimanga esikhulu kakhulu kanti abantu bakhethi esindebeleni abakhampeni yini emashonalithi abantu bakhethi esindebeleni abafiki yini emashonalithi ngoba umuntu uyabheka sibona the most usenda isithombe amashona ebuthanelwe emathebeleleni isithombe sisendwa njalo amashona ebuthanelwe emathebeleleni asikaze sibone izithombe zabantu besindebeleni ziphostwa amashona ebuthanelwe indebele first in history asikaze sikubone angazi kumbe ngiyalahleka kumbe yimi engaziboniwe kodwa kushito kukhona okurongo phela ma zingakazi zibone izithombe zomuntu esindebeleni eseharale khona likhampena kumbe kabafiki kumbe kabavumele ukufika kude emathebeleni bayafika bafika njani emathebeleni nasemsebenzini lapha ubona kusebenza ishona kuphela ebholeni kudlala amashona kuphela angiti yomuntu thina amandebele yithi siwancengayo ugawule lapha ugawula sikazi sithoni isizwe kubona izithombe zabo bebuthanelwe khona liharali ebuthi kule nto iroma emsebenzini lapha ezikulu kuqhatshwa bona kuphela indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela wasingakaze sibone izithombe zabo zikuya from harali zibuthane bebuthanele umuntu wesindebeleni
ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle ye hayi philani ngenkosi yethu eligcine njalo ujesu ngiyalincengela kukristu osezulwini madoda hayi thina sikhonapha ezimbabwe na hamba laluhlupho ngize ngabamba umlomo ongaphansi hayi izolo ngiyihlekile okunye iphutha nje ukuthi bengitshiye ifoni yami ngani bengile foni yami ngani ngithethe ama-pictures amanesi cente utshane lebelizahleka ngize ngizibuze khona kambe kombeni lakhona ngapha likhona phisa kwezilwandle la umanensi akhona ayicente utshane yini lapha ezimbabwe la umanensi izimali zethu esasizifusile sifusa abantu abethu bekhalkulwe ngamanensi akusahlukananga lokusezimayadinte lawo angibe losizi ngathi kambe shuwa haya kunzima madoda kunzima ngizwela laba abase-South Africa ncadi bekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye labo zabe ngabanye zabacenta utshani emaklinika khonabo shuwa sibili kanti bazayenzani ngokuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye ngokunye ngibe lovalo ngicimezile ngathi ngekamboni kuhle ngavula amehle ngabakhangela ngathi ukuthi ngamanensi lashaya utshani madoda asazi ngikhayela abatsha lokuzikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlangana lohlupho njalo lwendlukonileyo izolo eklinika le khona phekhezi ngiyabonga futhi hayi igama lami nanginguSihlahla isongo ngohluphekile
sanibonani sanibonani ku-Studio 7 sanibonani hayi into le child abuse le hayi Zimbabwe beba bethule ngayo especially kakhulu i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana obuningi babo khonapho abantwana obuningi babo sibili babexotshiwe ezikolo baxotshwe ezikolo abadala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali ukubabhatalela ezikolweni uma sebesihamba lapha nemgwaqweni besiyathengisa kuzindlela utaka izimali zihambiswe esikolweni manje eZimbabwe kunzima abantwana baqotshwe ngathi abantu bakhona ngasebevukwe lidlo zamahedmaster isikakhulu kakhulu kakhulu ikhaya lefatima lipanando ifatima ekhonapho baqotshwa daily daily abantwana abadala sebeyeke abantwana behambe esikolo ngoba headmaster wangikhona lotho ngungoni lawo ingathi sevukelwe ngamadlozi ngokuqotha abantwana insuku zonke igovernment ayizama ukukhangela khonapho ikhangele ngiko abantwana bagcina sebethuna emgwaqweni ngabona lo abantu ababedingisa izimvu asesebeyekele siyabantwana befatima popa ngoba amahedmaster angikhona kumbe ngxenye bambise ifatima khonaphana engxenye kulishona wafisa ukuthi abantwana besindebeleni lapho bakhangelisise kakhulu babalwana othiwa ngungondwana efatima lapho bemkhangelisise kakhulu ngiyabonga ngkaivule incwadi yami le ngicane ivule ngiyabonga sibiliwazi ngiyabonga sibi be-studio 7 ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe leUkraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kweleUkraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yafoswa ukuthi iyehle eChina kanye China abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala. Ibasala ngethemba beyikopu. Lakanye lapho khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ma-tactic. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned. Akula pilot obakade ezabadubula bekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile. Kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence. I-Russia yiyo nje phonga ukuthi kuseduze. Kodwa is clear ukuba into eyenzakale ku-international waters and bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakala.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu eyomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu. Kodwa lakho singakwazi okungaklaphi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele.
Hello-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi yenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingaya ku-www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama ngu-Chris Gande.